Kunzima, but lathi ezama-political parties zincedisana le-civil society. Siyangena civil ebantwini. Lapho okulama-problems khona, yikho sibona khona ukuthi, for instance, okufuneka la ama-lawyer, yikho sibona khona ukuthi siyayending over ama-cases anjalo kubo-lawyers for human rights laba abameli bazincedisa kakhulu. But olunye uhlupho ade lukhona into ade sitshona esikhala ngayo from the onset yeprogram yenithatha izithupha nabantu abezeki uhlelo labo aluhambelani ngoba kwezinye indawo sithole ukuthi abantu bezeki bafika macala abantu bezithupha bengakafi and sesizakhangela ukuthi mawodo nalawo makhulu ukuthi behambe bethatha okuyabe kule process bathatha khona izithupha so kuyamele behambe maybe imango engikwanisa umbe ama-20 umbe 40 kilometer so sibona ingani kuze i-process yona le ize inqabela kakhulu abaningi ukurejista ukuvota because izithupha kaziko so ngesinye isikhalazo esisifakileyo kuzeki njalo sifuna ukusifaka le ofisini yakombeti ukuthi bekhangelisisidaba lonalo ngoba abantu abaningi bezethile kukuvota.
Njengamabandla aphikisayo, izikhalazo zenu libona ungani zizalalelwa yini?
Kwezinye indawo ziyalalelwa. Esesibenza i-MDC ukuthi we've accredited ama-observers abantu bethu ukuthi be-observe i-process yonale. So besibona ukuthi ngade kulama-problems amanye athize njengendaba le yama-affidavits lani labantu abethu selani sihle sikhulume labantu bezeki khona laphansi and futhi enye i-problem imtshina le yadiphonga ukufa kulezinye indawo zethiwa imtshina yezekilisefa yonale irejistisa abantu imoment ithole ama-reports anjalo abantu bethu ama-observers on the ground behle bekhulume labantu bezeki so ezinye izikhalazo zethu bezikhangelisile.